Okwamanje lumthetho usesekusibanga se-draft ezandleni zabogatsha lwezemithetho njalo ukhangelele ukuba ungasoze uthathe isikhathi ingatsha zonke zivumelana ekuthini ube khona. Lokhu kuza ngemva kokuba uZulu ekhuthaza uhulumende ukuba enze kube le mithetho elukhuni eyokujezisa labo abenza lokhu kuganga kumizamo yokwehlisa inani labantwana abatshadiswayo elibikwa lilokhu liqansa. Umhlangano lo owenzelwe endaweni okuthiwa yiMoto Republic eHarare uqoqwe yinhlanganiso yeReal Open Opportunities for Transformation Support Roots besebenzelana labe Girls Legacy kunye labe Research and Advocacy Unit RAU bekulozulu ovele kunhlangothi ezehlukeneyo okubalisa lengatsha zikahulumende. Kube lokuvumelana ngemva kokubonisana kokungenziwa ukuqhubekisela phambili impi yokulwisana lokwendiswa kwabantwana besisebancinyane ngemva kwesinqumo esenziwe lidale le-Constitutional Court. Ngenyanga edluleyo umahluli uJustice Luke Malaba ubeke sobala ukuba kungaphandle komthetho ukuvumela umntwana oleminyaka engaphansi kwelitshumi lasitshiyagalombili ukwendiswa. Umphathintambo ogatsha olubona ngendaba zokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazane lokuthuthukiswa kwezabelo unkosikazi Nyasha Chikwinya ubekhona emele uhulumende. UChikwinya uthembisa uZulu obekulo mhlangano ukuba uzokwenza konke okusemandleni akhe ukuchuchisa lindaba. UChikwinya wengeze ethi isifiso sakhe labanengi yikuba abatholakala belomlando wokwendiswa kwabantwana besesebancinyane baphiwe isigwebo esilukhuni. Unkosazana Teresa Mgadza oligqwetha ngomunye wabaze kulomhlangano. Umgadza ugcizelela ukuba kungumlando womuntu wonke ukuba aphatheke kulempi ngendlela ezehlukeneyo ukuluqeda loludubo. Uthi loludubo lwande kakhulu kubantwana abamantombazane abendiswa besesebancinyane ngezizathu ezimbalwa.
Kasondaba ezaphela ngomthetho kuphela. Kumele sonke sihlangane sisebenze sonke ukuthi sibone ukuthi singalungisa njani udubo lwakhona ukuthi abantwana bengenzi bebancane. Okunye siyakwazi ukuthi abantu bathi manje nxamntwana engekeli ukuthathwa yena esesezithwele kutshoni. Sesivuma yini ukuthi abantwana behambe belokhu benza abakufunayo. Thina sithi ye abantwana bayenza bakwenzayo kodwa umthetho kumele ubagcine. Ngingazi babe lezisu bengakafiki 18 singabendisi ngoba basabantwana basabancane kumele sibagcine thina njengabazali.
Umgadzi uthi kuyinto ejabulisayo ukuba inkokheli kungatsha zikahulumende isibona uqatheka kokuchuchisa udaba lokubunjwa kwalomthetho.
Sikamukele kakhulu and sithabile ukuthi uminisa layo sebona ukuthi okunye okuhlupha yikuthi umthetho uyabe ukhona kodwa abantu bengakwazi. Kumbe umthetho uyabe ukhona abantu bengajeziswa. So nxa umthetho usukhona abantu sebejeziswa lathi sabo mama sabona njengani kuzenza ukuthi izinto zibe ngcono kubantwa bethu. Sikuzenza lakho ukuthi la madoda lawa labafana laba abafuna ukudlala labantwana bedlalisa impilo yabantwana labo beyekele ngoba babe sebekwazi ukuthi kulo mthetho lapho ngokwanisa ukuthi babona.
Kuvunyelelwe njalo kuba zisebenze gadalala inhlangothi zonke kulempi okubalisa olokholo lwesiKristu kanye labezamasiko esintu. Uhulumende uthi ulethemba lokuba uyabe usukhona lomthetho umnyaka ungakapheli ngoba ukuba khona kwawo kumqoka ekulwisaneni lokwanda kwemichado yabantwana elizweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.